abantu abangu 5 asebe qualified kufika namhlanje ngingakhuluma mina ngithi uIsaac Mpofu uyamazi owe marathon uyaqala ku qualify bese kubuye Stephen Cox owenza event okuthiwa single men's scouts rowing bese kubuya ukuthiwa uThabi Makarau owenza isprint ye 200 meters ye men bese kubuya unkazana okuthiwa nguRuthelwe Nyahora owenza i-women's marathon bese kufika lo Makanaka Ishe Charamba omunye waqeda ukuqualifya wenza i-200 meters sprint. Ngokukhuluma esikwenzayo lokhu, amanye ama-national international federations akhangele njengabe swimming, kutabe athletics, kutabe golf, sebesekhangela i-ranking system ukuthi babone ukuthi kuphela kukaJuni lamalanga adluleyo lapha sokuphele isikhanhlanhla lokuthi abantu baqualifye nge-time le-distance. Bese kubona i-ranking ukuthi kulabanye yini abakwanisa ukungena ngenamba eziyabe zikhangelelwe ngama-sport code.
Ikhangelelwe ukuthi lizakwenelisa ukwazisa uZulu iqembu elizamela iZimbabwe kulimidlalo nini.
Sikhangelele ukuthi singakwanisa ukuanounce i-team kusasa but sesimove forward to next week ukuthi siyanounce i-team ezamelela iZimbabwe. Amandaba ethu sakhangela ukuthi azadlula i-5. Sikhangela ukuthi afika kubo 7, 8, 9 kumbe ku-10 kungafika kunapho kusiya ukuthi ama-rankings ethu aphume njani kuma-various sports codes but ngiyakhangelela ukuthi kubo-8 siyakwanisa ukuthi ibe i-total yama-athletes ezabeya e-Paris.
Amalungiselelo wona asemi njani?
Ulungiselela yes laba sebe-qualifyele sihlale silungisele ukuthi lapho abafana ukuyakhompitha khona lethi esiyithi i-final preparation sebeyenzile lamapani lemaplani esisebenze nawo njalo siyakwazi ukuthi nokukhompitha abazakwenza bazafaka konke abakwanisa ukuthi bakufake kumakompetition abo. Njengoba labo u-Isaac liyakwazi ukuthi ukukhompitha kade kwezulu iphuma kuma-top 10 iphuma kubili kuma-top positions singabantu esingabakhangele ukuthi bakwanisa ukuthi bawine ama-medal but asingeke sibafake thina ku-pressure ukuthi bayewine ama-medal bese kukhangeleka ukuthi bayekhuphayekuthuthukisa labanye bayenza ama-competition abo to the best of their ability ukuyaphuma kunokusakuzukela sibabona.